umongameli Emerson Dambuzo Mnangagwa usebenze ilanga likamhlaka 13 Ntulikazi ukuthi ngamabandla ezombusazwe abhuqane kudingwe ozanqoba kukhetho. Ngelanga linye uphume lo mbiko kuphume ukuthi abaphandle kwelizwe basuke bethole ithuba lokuvota besemazweni lapho abahlala khona. Lokhu sokudanise abanye abaseBotswana abathi bona basekudeni ngakho abasoke benelise ukulubhekisa ekhaya kuyavota bekhala langendleko zokuhamba. Umnumzana Colin Dumani Lalazi uthi mhlawumbe uhulumende ulokhe lokuvalwa lokuthi iningi elingaphandle kwelizwe ngabasekeli bamabandla aphikisayo yikho kuvalwe i-diaspora vote.
Laba bantu vele bayafanana isemgambi njana le yaphumileyo ekamgaba okuthiwa iphumile. So andiyobona yisame system vele abayisebenzisayo. Bayesaba ukuthi vele laba bantu abaphume phandle baphume ngocuku lwabo. So vele ngabasoze babavotele. Period.
Umnumzana Dumisani Ncube uthi njengoba umthethwandaba usuvaliwe ukuthi abaphandle bevote besemazweni abahlala kuwo kuzaba nzima ukuthi benelise ukuya ekhaya mhlaka 13 Ntulikazi.
Kuluhlupho ukuthi abantu be-traveli ngesikhathi lezi because ngikhayela ukuthi kuphakathi komnyaka abanye abantu babesemsebenzini njengamatintsha abanye bethi izikolo zabo zokusavuliwe and it's cost because lapha usebenzisa imali ukuthi utravele ukuthi utravela kwangikhona imali yangikhona ayihlangani futhi.
Abasemadolobheni afana leHavron kuzamele bethone esikhwameni bakhokhe amapula edlula inkulungwane i-1,000 pula yokugada uma befuna ukuhamba ukuyavota ekhaya. EleZimbabwe alikaze livumele abasemazweni ukuthi bavote noma nje kulezigidi lezigidi esemazweni agoqele Australia, Botswana, New Zealand, South Africa, United Kingdom, United States, Canada kanye lamanye. Iningi njalo alenelisanga ukuloba amagama kuluhlu lwabo labo sebethole ilungelo lokuvota ngenxa yokuba khatshani lekhaya. NginguMartin Ngwenya, Oy, Ndaba ze-Studio 7, ngisabona kwele Botswana.